ezimjanisa owebandla le-Triple C nxa ekufakayo ndlela. Ngibona ngamazwi ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele mbono ngathi uhlakaniphile ngiyani. Kungani sitsho njalo? Siyanazela into eZimbabwe lapha kunabantu abaningi ababethi nxa babona beyi-potential yokuthi bazame ukuchopha uhulumente ikangena endleleni. Sibona abantu abaningi sase bathembile begcina benqanzwa nemali. Benikwa izimoto, benikwa amapulazi, benikwa into bethula. Sibona labafundi bamakhekhi banikwa amapulazi bethi mebekhokhe ukuthi bangabafundisi. So-ke ngokuthi amnazelwe ngumuntu okhangele ethungamela i-opposition man, opposition yeZimbabwe. Ngibona ngathi wathatha isitansi esihle ngoba wayengagcina engxenye la ise-compromise. Ecine esethengisa abalandeli bakhe. Ungangcono athe ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanetithizwe so kulokuthi yena agcine esiyena ezekhesweni. Ngibona ngathi mina i-position ayithathayo ngimana la 100% yiko ukuba ngumthungameli lokho.
Unumzana George Jalamba uthi khonokho ukwala kwakhe yikho kwenza ukuthi ilizwe lime mazonzo njengakhonokho eliyikho khona. Ungathini ngakhonokho?
Akusibangabi South Jalamba esitho njalo vele iyinambwethi yabo sebejwayele abana abantu abathiliswa ngezithi, bathiliswa ngezimoto, bathiliswa ngamaplanga. So lokhu ilizwe engafeke kulincede ndawo kambe xa lezathatha abanikela imoto ichamisa yedwa ilizwe libenefithanga. Abantu bezibayi babenefithanga ngoba abantu bayaqhubeka bayadikeka. So kube kuhle ukuthi uthamnanqayele kokungethaa ukuthi etlist aqhubeke ezama ukuthi afuqe abantu ukuthi uthinte umbuso weZimbabwe ungene omunye uhulumende uloezantu engaphuma usehlele for the past 40 years asibona ithi okuyenzakala kulanifa. Abantu bayadikeka, abantu bayanamba ezibhedlela kulalutho, ezikole, i-education iphansi, ama-examination papers ayatika, akulanto ehambayo. So-ke i-education amatita bayanamba abafundisi. Ilizwe zakhe-chaotic. So ngibona ngathi mina mhlawumbe awenze kuhle lokhu kuya ngutharamba lokho ngokulwana umuntu odesperate owayesefunda hhayi asimbambeni ngamakhala simnaye ngemali kumnaye ngemota isikhathi sabo sehlula yikutharamba esekhaya.